Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga litshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 16 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iofisi yobona ngezijeziso zenotho kuhulumende welemelika e-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe.
Akula mnyaka kumbe ilanga enezwa iyayenele ukuthi vele nina ayibhadali izikweletu zenu asisoze silincedise. Hayi, ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-INF inhlanganiso e-diplomas abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo.
Abebhanga elikhangela ngokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emzameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho.
Esikubona ukuthi njalo siyakukhwabisa ukuthi ngabe uthi kuyenzakala nasemazweni akithi ukuthi kube lezinto ukuthi nxa kusenzakala izinto ezi-indicator abantu abapolitically kungafakwa abantu labo abalama-political motives noma abadinga indlela thize yokuzisondeza kwabanye politically kodwa kube labantu makhaza abayenelisa ukuthi baqhube lolu hlelo.
Kulabanye njalo abantu abaxotshiweyo emthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela ababizwa ngokuthi ngamajura kucala lo wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iofisi ebona ngezijeziso zenotho kuhulumende welemelika e-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe ababe fakwe ngoba besephula ilungelo loluntu njalo bevimba ukuthi kungenziwa ukhetho olukhululekileyo. Umthetho lo obizwa ngokuthi iZimbabwe Sanctions Regulations wawumayelana lezijeziso zenotho ezafakwa kudala ezazisethulelwa ezihofisi le ulahlwa ngesikhathi uMongameli Joseph Biden wavikela uZulu ukuthi usumisiwe. Kodwa lokhu akutsho ukuba abasanda kwetheswa izijeziso zenotho ngelemelika sebephunyukile ngoba lokhu bebhekane lazo. Laba ngabagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxilia, labanye abayisificamunwe emunye. Laba bantu kuthiwa bavimba ukuba kube lokhetho olubalulekileyo nyakenye. Abebhanga eliboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emizameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. UJojiva wethule amazwi la ngemva kokuhlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lequla lakhe emhlanganweni omkhulu we-IMF oqutshelwa kwelemelika eWashington DC. Uthe ukulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe yinto ebalulekileyo kakhulu ezakwenza ukuthi uhulumende enelise ukuboleka imali kumabhanga angaphandle. IZimbabwe ayenelisi ukwenza lokhu kathesi ngenxa yezikweleti zayo ku-IMF laku World Bank ezingena kumabhiliyoni alitshumi US $10 billion. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ehlaziya izinotho njalo isebenza lenhlanganiso yeCommon Market Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya ukuthi uwabona njani amazwi e-IMF.
Vele yiyo inkulumo ebandise ukukhulunywa yi-IMF. Akula mnyaka kumbe ilanga engezwa i-IMF isithi vele nina alibhadali izikweletu zenu athuthoze silincedise. Hayi, ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-IMF yinhlanganiso e-diplomas abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo emhlanganweni. Kodwa hanti thina siyathe sivele sikwazi ukuthi izikweletu zethu ziningi kakhulu ukhangele ukuthi imithetho yethu yemali ama-policies ethu akahambelani yesingathi ngekuthiwa i-conventional economics. Angiboni ukuthi kungaba loncedo ngoba ubudlelwane lamanye amazwe awuqondananga nomnotho kuphela, uqondane namalungelo empahla, ama-property rights, ama-human rights lokunye okuthiyeneyo. Yikho angiboni ukuthi kule nto izaphuma la.
Ngaphandle kwezikwelete babungwenya lokunye okungahanjiswa kuhle iZimbabwe okufana lamalungelo okhuluma ngakho, i-IMF labo World Bank ubona ngani bakuthethe njani ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe leyabathi isig?
Hayi, ungibona ngathi ukwethulwa kwemali entsha ayisonto engabahlupha ngoba kulezinye izinto abavele bezikhangelisisa nxa beqonde ukulungisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe namanye amazwe. Lokho ngishitho ukuthi kumbe ngamadola kumbe isenti amarandi kumbe ngamaziphi, lokho abanandaba nakho. Bakhangelisisa izinto eziqondane ezithi ezingathi khona ama-productive sectors, i-consistency ye-policy, imithetho yenu ye-investment, i-corruption, ukuthi liqeda imali eziningi kanjani, lisapota amakhampani kahulumende, kuthi i-privatization into eqakathekileyo. So abo ipho wethu nxa bekhuma nge-engagement abakhangeli ukuthi imali elisebenzisayo yiphi, kulama-fundamental sectors abakhangelayo.
Nxa i-IMF ikhuluma nge-re-engagement lele international community ukuzama ukudlala indima ukuthi iZimbabwe idlelane kuhle lamabhanga omhlaba lamazwe omhlaba, i-IMF ndima bani okumele idlale kumbe ndima bani engayidlala?
I-IMF ngoba vele banama-protocols abo, imithetho yabo kumbe izitshengiso zabo abazinikeza amazwe wonke ukuthi nxa lifuna ukuthi lithathe izikweleti zithi kumbe lidlelane labanye amabhenki. Esingathi khona eZimbabwe into yokuqala buyabuza i-African Development Bank ukuthi ubuhlungu benu yeZimbabwe bumi kanjani. Into yokuqala ngoba i-IMF kayisebenzi lamazwe e-Africa angasebenzi kuhle le-African Development Bank. So kungaze kufike umhlanza lokuthi sesisebenza kuhle ne-African Development Bank bayathuthuthika ngama-interest rate yethu, bayathuthuthika nge-policy consistency, bayathuthuthika nge-independence ukuzimela kodwa kwe-reserve bank engayenzi i-program kahulumende. Nxa i-ADB African Development Bank ngathi hatshi uhulumende weZimbabwe kasangcolanga, ye singaqalela khonapho.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Common Market Liberal Solutions. Okwezemelika, kulabanye njalo abantu abaqotshiweyo emthethwandaba we-New York abakade bemele bancedise ukwahlulela icala lowayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana okuthiwa waya la emacansini ababizwa ngokuthiwa ngamajura. Phansi komthetho welemelika kuyakhethwa abantu kazana abangayisibo ziphatha amandla zenkantolo abalitshumi lasithupha ukuthi bathutshise icala. UTrump ubekhona emthethwandabo lapha abikwa eke wazibhuqela ubukabhuha umahluleli ekhuluma. Leli cala lizathatha phose inyanga ezintathu lithoniswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajaphi Bhangodube.
icala lika Donald Trump selibona siseqalisile njalo siyabona njalo lama comments la avela kwabanye lawa ababona ukuthi mhlambe nqa kungahamba kube njalo ngoba bayabona ukuthi nqa kungaqhubeka kube njalo phambili mhlambe sekungagcina icala leli lilokho li appeal kokuphela ngoba abanye sebengagcina njalo beloko bedelay isikhathi esingenza ukuthi siphazamise isimo sepolitiki sika Donald Trump esiphambilina ingakho bebona ukuthi kungcono abahlehle laba abanye ukwenzela ukuthi icala leli nqa lithethwe ngendlela eqondileyo njalo lithethwe ngendlela engasoze iphinde ihlehlwe lenyovane engayenza ukuthi ekugcineni uDonald Trump ngoba nqa elokhu esahamba icala lakhe kuyabe sekuzamenza ukuthi engasayenelisi ukuthi aqhubekele phambili ayingena ukuba ngumongameli. So ke okuyabe kuzamphazamisa inhlelo zakhe zokuba ngumongameli, ingakho sibona ingathi lokhu abakwenzileyo abangane bakuthi bahlehle inyovane kudlala indima enkulu politically kuye uDonald Trump.
Siyabona ukubana indlela okuthoniswa ngayo lapha kwele Melika ihlukene lalesi jayeleyo ekhaya. Ubona kuyindlela efaneleyo yini engasetshenziswa lasekhaya le eyamajuri le ukuthi bakhetha umuntu nje Makhaza ukuthi ancedise ukuthonisa?
Kuyindlela enhle kakhulu ngoba ngaleyo ndlela ilapho okuyabe kuzabonakala khona ukuthi kuphume iqiniso elingela infiltration, iqiniso elingela ubungane njalo elingela ama-favors. Ngoba nxa ukuthi umuntu esesiyenkantolo umuntu nxa esiyathonisiswa isiqokoqela sodaba ukuthi kudingakala iqiniso ukuthi liphume. Kodwa ke nxa ukuthi kunje nxa kufakwe abangane bomuntu noma kufakwe abantu abasympathetic kuye akula iqiniso elingaphuma kuleyo nkulumo. Ingakho ngibona ngathi zonke isuku nxa sikhangele izinto ezenzakalayo politically kuhle ukuthi siyakufunda siyakubona. Esikubona ukuthi njalo siyakukhwabitha ukuthi ngabe ukuthi akuyenzakala lasemazweni akithi ukuthi kube lezinto ukuthi nxa kusenzakala izinto ezi-implicator abantu abapolitically kungafakwa abantu labo abalama political motives noma abadinga indlela thize yokuzisondeza kwabanye politically, kodwa kube labantu Makhaza abayenelisa ukuthi baqhube lolu hlelo lalawo macala ukwenzela ukuthi kube lomphumelo omuhle.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube olandela izembusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Ngalezi nsuku zokusetshenziswa kwemitshina elobungcitshi obuphakemeyo ukwenza imisebenzi etshiyeneyo eyayisenziwa ngabantu okubizwa ngokuthi yi-artificial intelligence, uZulu weZimbabwe laye usebona kuqakathekile ukuphatheka njengokwenziwa nguye uZulu emhlabeni wonke jikelele. UTobias Mudzingwa uyalandisa.
Baningi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni asebencedwa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku olwe-artificial intelligence. Umbalisi waseLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uzama ukuchasisa kabanzi nge-artificial intelligence.
I-artificial intelligence ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kube sekukhanya ngani imitshina leyo ilengqondo, iyacabanga njengabantu, icile zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ngale ndlela sokuvamile ikakhulu emazweni athuthukileyo njalo kunceda endabeni zempilakahle, ukuvimba ubusela, ukulondoloza amazwe kwezomnotho kanye lakwezomumo womkhathi. Ngalokhu uyayithakazelela i-artificial intelligence osakhulayo wakoBulawayo uZeluleko Zetmoyo.
Ingathi okokuqala iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizinisi kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokhu okuthengisayo sikhangele njalo kulezi ezempilakahle. Iyancedisa ukuthi umuntu omusha engathola ukutshetshiswa, engathola ukuncediswa.
Kodwa kulabanye abanjengonolwazi Ncube wakoBulawayo njalo abathi isidala umonakalo leyi AI.
Nezikhathini zanamuhla umntwana ngaphiwa umsebenzi ufika athathe nje umakhale kuphela abhala udalayo asendi akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hayi, abantu sebethembele kakhulu artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona besemaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba lezindelezi ezibunjwayo ama-robots.
Omunye njalo untanga osebenza lenhlanganiso e-Women's Institute for Leadership Development, uLydia Banda, uthi yebo izinto sezitshintsha emazweni wonke omhlaba, kodwa le artificial intelligence kumele ike ime ukubuya kweZimbabwe.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma ngento ezinjenge-technology, infrastructure development, maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama-priorities ethu.
Okunye njalo yikuthi abasakhulayo abasemaphandleni abavele besilela ezintweni eziningi sebetshiywa emuva ngoba ezigabeni abavela kuzo akula zinto ezifana lamagetsi, i-internet lokunye okufunakalayo ukuze benelise ukusebenzisa leyi artificial intelligence. Kusenjalo umphathi ntambo obona ngezemichini yakulezinsuku unkosikazi Thathenda Mavetera uthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho olokwenza nge-artificial intelligence leyi.
So it's a matter of us making sure that we've got the right policies put in place.
Njengohulumende sibona engathi ukusetshenziswa kwemitshina ngale ndlela kuhle njalo siyakusekela. Osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise leyi AI ngendlela eqondileyo. Lokhu yikho esesikwenza.
UDokotela Mbulisi Ndlovu waseLupane State University uphenduke njalo esithi kumele abasakhulayo bengaphambaniswa impilo zabo yilokhu kuthuthuka ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezinsuku.
Zivele zikhona izigangi ebantwini kakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila. Abanye njalo sebesebenza ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cyber crime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu emilozibali ngaphi kanti akula foto enjalo ifoto leyo ibunjiwe yakunjwa nge-computer kuhenganyani ngabantu adwene ndawonye besenza khona okwakade bengamelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi akula ngenye indlela ontanga bangabalekela lokhu kuthuthuka, ngakho kumele bakwamukele kodwa besebenzise i-artificial intelligence ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kulezinye izakhamizi zemaphandleni ezithi azazilutho ngomhlobo wemali omutsha weZimbabwe Gold kumbe iZig. Bathi bafisa ukuba kusetshenziswe idola leMelika, amarandi kanye lamapula elizweni. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa ngokugcweleyo.
Izakhamizi ezihlala eLupane, eTsholotsho, Gwanda lezinye indawo zithi zilolwazi olulutshwane ngokusetshenziswa kweZig. Zithi kuyabahlupha kakhulu ukuthi eZimbabwe seliguqula imali kulandela ukusetshenziswa kohlobo lwemali yamabond, ama-RTGS, lama-bearers checks, okwagcina kungasathengi lutho. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Lydia Mguni ohlala eJotsholo.
Ngathi yena iZig leyo akusoze futhi kubuye kuphinde kube njengalokhyana okungamabhondi okungagcina ongasasebenzi lokhana. Yona imali bani nale bhalwe iphonge ubhalansi igi nje. Asoze kufana lamabhondi nothi la ana asihluphayo owawuhamba uphethe inkalakata yenqumbu siyathenga ifike futhi ngale ungathengi lutho ingqumbu uthengi okuyithukela. Hayi, mina vele ngizwa kungangicaceli lo. Vele angakuboni lokuthi vele kusani kuyenza njani okuyizigi lokhu. Hayi, irandi lelele lokhu zende dola ngaba kuyekele kuphela kwavela kwazisebenzela kunjalo. Ngoba uzigi lo ashiwa sehamba sesiqalisa futhi ukuthwala lezi nqumbi zemali. Hayi, 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 hayi. Hayi, mina vele angakuboni lokuthi kathi kwenzakalani vele. Ukuthi imali bani vele angakakuboni. Lokhe lami nisakukhangela nje ngomkhani ngomumo wengqondo ukuthi kathi vele kwenzakalani eZimbabwe. NeZimbabwe kasikhitshelwa mali, hayi, sikhitshele imiquba. Into ezingaqedakaliyo vele iyazi ngizansiba lesimange esikhulu ngento eyenzakala la.
UMnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane laye uthi abantu kabakwazi abakwenzayo kulandela ukwethulwa kwemali entsha.
Singabantu Zimbabwe. Mukela sibili imali efakwayo kodwa abantu abasela themba kungoba kuhlala kusenziwa ukuthi imali ziyatshintshwa kuzatshintsha impilo zabantu. Esikunanzelelayo nje ukuthi kuyabe kungani kubalekela ukuthi imali zivizwe ngenamba enkulu. Ukukhansilo zero lokhu njengoba kathesi idola le-America deselireta le mali yalapha kubo 40,000. So mbona ngani ugovernor lo omutsha ongenileyo kuyindlela nje yokuthi acitshe inumber zenezo ezilabo 1,000. Kube sekungani kulo tshintsho. Kukathi kodwa-ke nxa sithi siyananzelela esikuzwayo kwezinye indawo imali leyi izabile emgoqo ikakhulu sizwa kuthiwa kubo fiweli. Ifiweli yinto yenza ukuthi ama-basics elizwe abantu bekwanise ukuphila bethenga ngentengo engani iphansi. So nxa imali ingabe iyalwa ngabama-filling stations kuzaba mgqoko ukuthi entweni eziningi izayaliwa. So abantu beZimbabwe abasela confidence ngento yonke eyenziwayo ngoba kuvuka kutshintsha imihla lemihla. So singazi kuthiwa imali le izaqalisa ukusecurator physically mhlaka 30 okwakathesi sizwa kuthiwa isisecurator lapha online ngamafoni electronically. So siyesaba ukuthi mhlawumbe izoqalisa ukusecurator vele iyabe isiyimali efileyo.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele bebekezele ngoba uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Ingafika sibili bazachaselwa kunenge okufikayo kulethwa nguhulumende. Bakhona abazahamba bechasela abantu and i-RPZ layo ikhona ilezisebenzi zizayihlala zifike ebantwini zibatshela ukuthi imali isebenza kanjani. Njalo laba amabhanki ababhenki bakhona labaza kusho ukuthi imali ayisebenza hayi abantu bazayizwa ngendlela ukhulumende awufake ngayo.
Usiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabane uthi abantu bazafundiswa ngokusetshenziswa kwemali le. Okwamanje ibhanga leli selitapa imibono kaZulu lidingisisa indlela abantu bafisa ukuba kusetshenziswe ngayo imali entsha. Imali yohlobo lwebond ibisigugudeke okokuthi kayisathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingu-Gibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lathi-ke singomama siyahlupheka sisigabeni sikawadi 10 entali. Sicela uhulumende yani ngangenela, hayi kunzima kunzima, akudliwa sondlala encane lapha. Mama dona yayiletha ukudla bakhetha bathi bafuna abahluphekayo. Bantu bonke siyahlupheka, siyacela Studio 7 zamani sizame sele ukuthi simlayezele kuze uhulumende ezwe ukuba lathi singabantu siyanamba sikowadi 10 entali village. Kathesi okule mali zemithelo singogogo sinje imali zomthelo siyazithathabi imithelo kudula kangako. Uhulumende kasizwele singogogo sizwele kwazithukula ama-overage esiphi bafele kwazi lezintanda siyata kusela abantu abahlupheka thina sihlupheka kangako. Siyacela silayezeludluliswa.
Sanibonani, sanibonani nonke baholi baka-Studio 7 nani nonke balaleli kunjani. Nangiphilile okhulumayo ngu-Race Nyoni obuya endaweni yase ubani endimbini wathi WhatsApp ivule siyame enyathi hayi bantu bakithi akukho okukhulu okutheni ngithanda nje ukudlulisa ukuthi abantu abanengi abasemazweni angaphandle bakithi bengicela siphakamisene amakhanda ngicela siphakamisene amehlo sibone esingakwenza ngezwe lakithi ngoba abantu abaku ground vele masingathemba kubo angiboni ukuthi kukhona abangakwenza ngoba nje abaziyo bayazi ukuthi izwe laseZimbabwe ngesikhathi kwakuthatha inkululeko lathathwa ngabantu ababebuya eZambia bengabantu baseZimbabwe yibo abathatha izwe ukuze libike kunkululeko so namanje ngithi sonke esingaphandle kwamazwe asibeni nomzamo asibeni okokwenza ukuze izwe siphume ekuhluphekeni ngoba masingathula thina abantu abakugrounda akukho into abazoyenza ayikho ngisho lento abazoyenza nambe ngithi ngibeke nje umbono ukuthi abantu abangaphandle emazweni angomakhelwane wherever ma kungekho eZimbabwe asithatheni icebo
abavuko bakomthokazi wabavuko heyi nanti idaba lapha siye sathi sifuna ukufaka ukuvuselela inkosi yethu ngabo 2016-17 lapha nasaye sathelwa ngama-tear gas lapha kobulawayo kwathiwa i-kingdom ayikho constitution kanti manje i-constitution lesi abentu enini sivumela inkosi simanje sokuthiwa njengoba nangomunye umutapa wakhona lo sokuthiwa inkosi isimangayo ukuthi phela ama-kingdoms ayemaningi lapha thina komthokazi sasile nkosi yethu ulobhengula lo mzilikazi ibaba besibusa bala bazukulu baba babathiya abantwababo kufanele babe yibo abasibusayo manje lo esesimfakelo sokuthiwa nguye-overall king ozabe epreside amacala wonke siza kuphatha sukuthi nami ngiyabuza hlobo ngiyabuza bafowethu ngiyabuza odadewethu bonke abakomthwakazi ukuthi siphatha siyithini le ndawo thina obethu ubukhosi abuvunyelwa ngoba i-constitution yayingabuvumi namhlanje sivuma ngoba kungomunye umutapo nansiyinto isenzakala ngiyasazi ukuthi sizayiphatha siyithini.
Lawo ke abengabe mazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku WhatsApp ngenombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12464650318. Kuhlelo lwe-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labatsha ukuzwa imbono yabo ngodaba lokunanzwa kosuku lapho eleZimbabwe elathola khona uzibuse ele-Independence Day mhla ku-18 April. Ukudaba esanda kuluthola kulosakhulayo uAmia Maka othiwa khona umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare ngemva kokuveza imfanekiso yalo ayethandana laye enqunu. Lo untombazana ovezelwe imfanekiso yakhe ngumntwana womlingiswa olodumo oyaziwa ngegama lokuthi nguMaititi. Singake ehlukane izihlobo isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa ke sikhangele inhloko zezinye izindaba ebezikhokhela. Iofisi ebona ngezijeziso zenotho kuhulumende weMelika ye-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe. Abenhlanganiso ekhangelane lokweboleka amazwe omhlaba imali i-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emzameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho. kulabanye njalo abaxotshiweyo kumthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela abaziwa ngokuthi ngamajura kucala lokwayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.